Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka 2025.
Ama-sanctions lawo okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwi ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa loSithulile Mlotshwa ohlala kweLebotswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle isiya phesheya.
Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi bulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2024. Ngenyanga kampandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina, kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. Owe 9th Forum on China-Africa Cooperation, uMongameli Emmerson Mnangagwa, waxoxisana lomunye wakhe uMongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina, athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaxelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khona ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni laphelepele le-trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yi-quartz senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlelana leZimbabwe kulento ayifunayo, sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe.
Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. UMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwane ezande ukusayinwa nguhulumeni.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo kwakutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lade sikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwana obunjalo le-China kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent. Yikho ke mbalise i-Russia ngabalisa le-China.
EleZimbabwe lajangula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance eleSouth Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu bathengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengayiphi iyahambe emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiwenzayo.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo le-SADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amadomo kulo omanyano.
Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili, senza ama-development, lika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu, amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe, unkosikazi Pamela Tremont, wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke, kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile. Ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube, umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions. Babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe, njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula, eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe, kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia, umongameli Vladimir Putin, ukuthi eleMelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithi eleZambia lilobungane leZimbabwe leRussia, njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union leMelika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela eleMozambique, leZambia, leBotswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group omnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Ya, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ngokuswelakala kwemisebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abathi ukubona hayi akulo kukhona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication ukuthi 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the record of my newspaper and all. Kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko for abatsha eZimbabwe owakathesi angazi singawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue of misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli khona siyathola indlela engcono or abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi ngoba njengoba babone ukuthi vini bakhweze le minyaka yokubuya kupentshini utshengisela ukuthi abafungi ukuvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi bafuna ukukontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akulala ukuzatshintsha kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, yikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Ye izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalomnyaka ka-2025.
Young people, as we usher into 2025, as we expect time, it's an environment whereby after graduating, we're able to use the same stolen savings in our money country. So, what if you know, is always under. Ngikwazi ukuthola imisebenzi even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwazi ukucultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space esabatsha abeZimbabwe ukusibe lakho khona lokhu that sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalabo singabi nganumbe sisintandande naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngedaba kaNcube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi
+1 202 394 7156 +1 202 394 7156 Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye olumangalisayo abantu abaningi bona ngani bangabe sebekukhohliwe ukuklekla. Nxa ukwazi ukuthi kuyini uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe kusekho. Nxa ungakwazi njalo uzeza ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Salubonani babuDube, sithi nyaka omutsha kubalaleli nakwasakazi.
Yes, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitsheleke ngokugega baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo ikakhulu abangapha ohlobeni lwabaNguni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizathi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukugega kuyikusikwa kwendlebe, yayisikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isixhasa. Eyayingena elokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle. Isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ngokuthi kukheka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamaphitshane kona
uma sisizwa babuduke ukukheka lokhona noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho kuthiwa yifashion. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukukheka lokuyani. Uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo 1400 kusuka ku-1600 kwasekungene abantu ababevela phetheya esingabala ababevela kubomelika kubala amaPhutukezi sibale nama-Arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana abantu ababukeka kahle. Nxa befika besicabe babuka kahle bese behamba-ke baye bathengisa bathengisela kwamanye amazwe aphetheya. Lokho kuthiwa yi-slave trading. Yikho-ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi-ke bazisike bebukeke kabi esingabala lokukhekela okuthiwa kwabangela yikho lokho. Yingakho ubona nje abantu balaphana ekhenya ukuthi ngamasayi bayazisika ngempela izindaba zomlomo lezi uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle so kuthi ababekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabe ngabazakhethwa ikhetho lokuyathengiswa
ye kade sizakundivela ngala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hayi sokuzokujabulela
sikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokho yokubona kusenzeka ezimodeni nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangeliso sibone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufuphi yakudala kodwa isibuya isiyakhiwe ngesimanje manje siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulale nto yokugqoka kwamacici kuthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abasebenzi bezibhoboza nolimi kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezana izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sibe simanje manje esingempela esingani siba ngemikhuba ehlasimile somzimba
bhala khonapho ngamaphitshane baba ngwenya
hhayi siyayivala nje ngakho khona lokhu ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umgece ekhekile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amangunyi ke ongabadala esababona abanye noma sikhula babeselakho khona loku uthole ukuthi bayayisika indlebe esebefaka lokuthiwa izichaza abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuye kwabizothiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona seyisibancane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu
hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya ungadinelwa kusasa lamhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
siyabonga bamdoka
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo lalelani inhlelo ezilandelayo belilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo
usiphatheleni namhlanje
ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguyowaloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu manje kuyabe kungani ubusuku osubedlule ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi 70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho uthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu 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 sokutsho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshwana kakhulu ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu usebenza kodwa singathi ngama-seasons ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asipha sona ukuthi kwenzakale olunye ulutho ngakho-ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwana. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi likhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwana, isikhathi okumele sinanzele ukuthi kambe uNkulunkulu simnika isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, kuwonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga, ulamalanga akho uya kumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe ini? Ukuthi hayi Nkulunkulu, leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu. uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho kumbe awuzange usebenzise ngenhlakanipho?
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazaba lazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana, lapho asedume ngokuba ngumdlali nomqeqeshi webhola lokuqaga ele netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza esikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalelwe koBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary lase Sobaga Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigida isitshikitsha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona ngisaseprimary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Ngidlalela iqembu elibizwa Nodwane netball team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNodwane.
Ngo-2003 ngaqalisa ukufundela ukuba umqeqeshi. Ngidlala i-netball ngapha ngiqeqesha. Kuthi ngo-2010 ngaba umqeqeshi weNodwane kuze kube lalamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu leNodwane.
Wathe bembona esenza izimanga leNodwane, abakhokheli be-netball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball eBotswana ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlojwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Kudaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Dunga lo Mavelasi Ndlovu ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni sasemtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakwamangilazi and then omunye usesigabeni sasejonkola. Inombolo zocingo ngizosifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje sisacanda nje indima nathi. Sinama track so far i2 kuphela iwesST sakhona ukuwayenza i2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukubayethulela khona kusasekunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu nanzi inombolo +27 721 031 762 kanye lethi +27 652 491775. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.